Yebo, kusigaba lapha esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezithiyeneyo. Namhlanje silobaba uThamani Ncube. Thamani, kunjani baba?
Ngiyaphila kithi, unjani khona ngapha e-America?
Mpila kakhulu, akusitshela idonga khona.
Mina lapha ngiseplumtree esigabeni sakomadlambuzi.
Kunjani komadlambuzi?
Hayi, omadlambuzi kuyatshisa, sibona lezulu seliphuzile lapha, ungani kuzasiphambanisa.
Ye, akusitshela ukuthi kolapho wenzani vele empilweni?
Ngathi ngi-self-employed, ngenza izinto zabo hair salon nezokuwelda.
Yebo, kodwa-ke kuyathengeka yini? Kumenjani mntakwami?
Ya, kunzima kithi, sesikhuluma iqiniso, kunzima vele. Ubunzima lobo asiqalanga nabo namuhla, buqale yinto yakudala vele from the 80s, ngoba sikhuluma sinje thina sigcine singena kwi-formal sector but singama-professionals, singabantu abafundileyo. Khona lokhu kuyathengisa ukuthi khona izinto azimanga kahle eZimbabwe, nxa uzathola abantu kuphela ama-degree sebekwi-informal sector kunokuthi khona babe yibo abangathi ba-drive i-economy. Khona lokhu kuthengisa ukuthi izinto zinzima. Okwalo nyaka-ke kunzima kakhulu ngenxa yokuthi khona kula khona lokhu kungazwisiseki kwezisindo zemali, kubuye kube nokuswelakala kwempahla yokusebenzisa. Mina ngikhuluma nje impahla naleyo yokuwelda ngiyithenga kwelasebotswana, ngoba lapha ayithengeki, indlala ingathengeki, ayitholakali.
Manje ugcina usenzani baba?
Hhawu, uyagcina lawo ususiya usungena ku-black market naleyo uzama ukudinga, ngoba eBotswana phele basebenzisa amapula, nakwele South Africa basebenzisa amarandi. So ikuzama ukudinga yena wona lawo marandi khona ngapha ku-black market naleyo, njalo usuzama phela ukuthi khona nawe ku-pricing yakho ubone ukuthi khona wamukela imali nawe ozabe uyode ngayo, ngoba kuchila kungasela ngqondo kithi ukuthi khona uprize ngamarandi kumbe uprize ngamabhondo nalawo. At the end of the day wena uwoda ngamarandi, kuchila kukuchayelela phansi ngoba le-rate yakho iya-fluctuate vele, akulanto e-right.
Imakethe yakho ime njani?
Iyabe ikhona ikakhulu thina ngithi isikhanda izinqola silungise lezinto eziyabe zifile sesibuya ngapha kumasaluni ngapha abantu ba befuna ukulungisa amakhanda, befuna ukugelwa, befuna ukwenziwayo. Ye, imakethi ikhona kodwa sekuhlupha yikhona lokhu ukuthi khona thina siyabe sithagethe ukuthi khona sisize abantu abasesigabeni, but ugcina su-externalize, uthole ukuthi khona ingxenye sikhuluma labantu abase-South Africa abale mizi ngapha eZimbabwe sebekubhadala khona ngale e-South Africa kumbe bethumeza imali ngabo malayitha kanjalo. Kodwa uyabona ukuthi abantu i-service bayayifuna, kodwa ngenxa yokuthi khona phela i-unemployment iphezulu, abantu abasebenzi, so kugcina sekulama-complications amaningi. Kodwa ubona ukuthi khona abantu i-product yona bayayifuna, kodwa abafikeleli kahle ngendlela abangafisa ngayo.
Ye, singathi wena ukuze usuthiseke sebelokuthi hhayi usutshaya kuhle umsebenzi, kumele kuthi ngayo eZimbabwe kume njani?
Ya, eZimbabwe nxa kuyukuthi khona silile umsebenzi sesiyichaya ngempelampela, kuyabe kumele ukuthi khona eZimbabwe i-material one ibe khona khona lapha kubo Stillex kumbe ngaphi, uyithole ngentengo lawo efinyelelekayo, then wenelise la ukuthatha umuntu ngemali angayifinyeleli ukuthi khona ayibhadale nawe ube ne-profit. Thina ngapho ungananzelela siceda almost about a week kungelamagesi, so surelya kubo-generator nandani. So zona lezi zinto ziyabe zilimaza kakhulu i-business. Njalo okunye ngingasithi izinto ziyabe zi-right sikhanyela ukuthi khona umntwana angayiphuma esikolo ene-profession kumbe lo msebenzi awaziyo angene kwi-industry khona lapha eZimbabwe asebenze akhathwe, kumbe ofuna naye ukuziqhatha akhathe abanye. But kathesi mina ngakhuluma ukuthi khona kumele ngiqhathe bani, ngingabunje ngimbhadale ngani, kanti ekutheni impilo yakho nenzima. Aluba nje kungaba ne-stability kwi-economy kithi besingakhuluma ukuthi khona hayi ilizwe selihamba, hayi khona lezinto yakho esizibonayo kathesi.
Hawu, ubonike Mvuka Ncube, sibonge kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje. Valelisa sibili ngamafitshane khonami.
Ye, hayi, isifiso sami besiyukuthi khona iZimbabwe bakithi asikeni sikhangele lapho esiya khona, siphinde sikhangele nokuthi khona kanti abantwana laba esibazeleyo abasezikolo labanye abakhasayo mpelampela yiyo impilo esiyifisela abantwana bethu yena besiyiphilayo ukuthi labo baphile njengathi.
Ye, lapha-ke ngubaba-ke uThamani Ncube khona ngale-ke emadlambuzi.